So nxa sithi thina go for the best ke sikhangelele kakhulu ke ukuthi abantu bazivuse ngezigaba. Nxa abantu bezivusa ngezigaba balakho ukuvikela umnotho wabo ezigabeni zabo. Balakho ukuvikela ke umkhonomo wabo ezigabeni zabo. Balakho ke ukuvikela ke lezo ezenjiwayo ama minerals ezigabeni zabo. Balakho ukuvikela ke konke okukhona ezigabeni zabo ukuthi kubathuthukise baye phambili.
Selilabo yini labo abantu njalo lilethemba lokuthi bakhona bazancintisa?
Abantu bavele bekhona esikukhangeleleyo ke sikhangele ukuthi umuntu esimkhangeleleyo kabe umuntu olohlonzi, kabe umuntu owaziwa ngabantu, kabe umuntu ke ozehlisayo ebantwini, abe umuntu njalo othandwa ngabantu. Abe ngumuntu olalelayo abantu ngezinto esiloku sazikhangelisa sazigcinisa ngoba abanengi asebetshengisile ukuthi bazimisele ukuthi bamele ibandla kodwa okwakathesi sikhangelisa ukuthi ke ukwenzela ukuthi sithole abantu abazakwenelisa ukuchasisa igwalo lethu lele sikhuluma ngalo imanifesto ihambelane la kulokhu okusesekeleni sombuso weZimbabwe beneliseke ukuthi nxa besima egale kumbe besima emakhansilini kumbe besima ku-provincial council babe lakho ke ukuqathanisa bakhangele ukuthi ke lezo zinqumo ke ziyangena zingena ngokunjalo zilandela isisekelo sombuso welizwe.
Kukhetho lolo lokudinga abazancintisa ama-primary elections lizalwenza nini? Siyabona kuyalwisana kwamanye amabandla. Bathini abantu kathesi kuyini selikuqoqa?
Sesifunde ke kwi-experience esibe layo kwi-MDC kusukisela ngo-2000. Ukuthi nxa kufika sona isikhathi sonke abantu bayalwisana esesikukhangeleleke ukuthi abantu abasezindaweni ezihlukeneyo sifuna baqale bona babe yibo abalwisanayo bavumelane bakhulumisane ukwenzela ukuthi nxa sesisiyafika njengebandla sibe le ndawo ezilithwani ke eziyabe sezidinga ukuthi kube lokuncintisana kwama-primary but ke indawo eziningi abantu bayabe sebevele sebedingelene ukuthi hhayi thina besikhangelele unakazibani kumbe usekazibani ukuthi abe nguye osimelayo. Lokho kuzakwenza ukuthi sehlise ukuthi abantu bacine bejikiselana njengesikubona kusenziwa kwamanye amaphathi. Sikhangele ukuthi ukulwisana lokho kube nganeno ngoba abantu bona babe sebekhulumisene. Esikubalekelayo ukuthi sinaze sisondele kakhulu thina njengenkokheli zebandla. Mhlawumbe ufike endaweni ngingumkhokheli webandla bese ngikhanya ngikhuluma le i-candidate ngoba sivele siyazana phela phambilini. Abanye bese becabanga ukuthi hayi lokuthi ukuthi njengokade kukhuluma le nkokheli yebandla kutho ukuthi nguye asebefuna ukumseva. Kusuka-ke bese kudala ukuthi abantu bese bexabana khonokho. So sikuchiye-ke ebantwini ukuthi baqale bakucumulule bathi nxa sebehlulekile lapho abehluleke khona yikho singenela khona ibandla. Engingakutsho yukuthi hhayi endaweni eziningi sibili kulokusana kulokuzwanana zisesenlutshwani ke indawo ongakabi lokuzwisisana khona esibona engani sizagcina sesiya kuma-primary.
Kuyini elikubonayo ezigabeni? Libone engani lizaba labantu abaningi abalivotelayo?
Uyabona-ke singakhangela kakhulu ukuthi abantu baningi kumbe kakabakho baningi kusuka kube lo khophe oluthile. Kulabanye abantu bevela kwamanye ama-political party bebuya enhlanganisweni yona leyo okuyabe kubizwe khona umhlangano. Ngoba ungakhangela-ke abantu abaningi ababuya mhlawumbe emhlanganweni yamapolitiki kabafiki kumbe yona i-1 million. Kodwa abantu abavotayo ngaso sonke isikhathi bayafika kumbe sesithi kubo-3 million. So ngezinye indlela kuyabe kulabanye abantu ababekhona ebengazi emhlanganweni kodwa abakhangele ukuthi laba esibavotelayo bona basiphatheleni. Ubuningi babantu kayisike ukuthi ekutshengisa ukuthi iparty yawina. Ngingakunika umzekeliso ukuthi ngo-2013 akulabandla eselike laba labantu abaningi njengabantu aba-adreswa ngubaba uTsvangirai engakathi e-White City lendaweni okuthiwa kuse-Freedom Square e-Harare. Angangingaza-ke ngibone kumbe kangiza-ke ngibone kumbe angikhona ukuthi ngizababona futhi abantu engababona bebaningi bengakani. Kodwa sikakufica ukuthi hhayi impumela yekhetho ayiphumanga kuhle nanxa abantu ababesiza emhlanganweni yethu impela. Nxa singakhankasa ngokuyatshengisa abantu lolu gwalo esivela kulwenza kuzaba lula-ke ukuthi abantu bakhethe into abayaziyo ukuthi izabanceda njani ingakusasa yabo.
Kodwa bamamukela njani umkhokheli webandla lenu uNkosazana Thokozani Khupha kuzo zonke izigaba zelizwe leMashonaland langaphi?
Sasithe thina-ke lolu gwalo luzalontshwa koBulawayo asisoze sidinge abantu abavela kwamanye amaprovinsi. Kodwa ngibone sengisethuka njengochalimani weparty sengibona ukuthi bekungela province ekade ingalethanga abantu bezivuyela ngezabo izimali kungalungiswanga imali yiparty. Khona kuyana kodwa kutshengisa ukuthi iyamukelwa ke izigaba zonke zelizwe.